So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlakazi 18 Zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas.
Izindlu zabahlali bedolobho leGweru zichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye.
Emapholiseni ngihambile baba Christande ngayithola ipanel yonke ibikhona. Ya indaba kade belayo kakhulu indaba yeku-ground ukuthi wayi mina ngakhuluma ukuthi umnanga kwakufuze ukuthi eqhunywa ikhanda.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mdenda Chilumbo ubese emapholiseni akobulawa ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. Ikhansili yakobulawayo ithi amadamu ayo alokhu engakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selesikhathi lisina okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ebewathola okwamalanga amabili kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izindlu zabahlali bedolobho leGweru zibikwa sezichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende uhlele indawo lapho izakhamizi ezibhekane lodubo lolu ezingalala khona. Kodwa abakhulumisane leStudio 7 balandule ukuthi uhulumende uyabaphathisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele esinye isakhamuzi seGweru uMnumzana Chris Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas ezinjengabomtapa part of Mambo Township, Mtapa Township, Mambo Township, nendawo ezinjengabo Montrose nezinye indawo njenge Mkoba Township ngale. Ya ezinama flow angaqansanga ukunokwenza izulu amanzi abe maningi kakhulu ukuthi agcine esengena ezindlini. So ukungena okwenza amanzi ezindlini hayi abantu bathwele amabroom nje bathanyithanyela abanye bakoropa hayi kube kuhle.
Sizwa njalo kuthiwa uhulumende uyaphathisa labo abangenelwe ngamanzi, suke wakuzwa yini njalo ungasitshela ukuthi baphathiswa ngani?
Hayi ukukahulumende ade singakakuzwa njengabantu abagijigijimayo nathi besenza imisebenzi yethu ade singakakuzwa kutho ukuthi sizakuzwa maybe kusasa. Nxa ungadinga kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kumi njani njengento eyenzeka izolo maybe kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kumi njani.
Kodwa sikhuluma wona umumo osunjani liyana yini kumbe seliphelile?
Namhla likelana ekuseni alinile sibili kodwa hayi okwakade imini yonke leyo hayi kuthule kunamayezi athe gqagqa yerembe sisitsho ukuthi hayi abantu bagijigijima nje besenza ama-activity zabo ezindaweni njenge phakathi kwi-city center ku-right kodwa hayi emasimini kakungeneki kuyathona kuphuma ukuthi kuphela kuyathona vele akusebenzeki. So umumo hayi ungani kuthulisile mbijani.
UMnumzana Chris Ndlovu yisakhamuzi seGweru. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo ubese emapholiseni akobulawayo ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. UMudenda ubikwa ethule amazwi la emhlanganweni webandla leli oyenzelwe eMakhokhova ngomgqibelo. Leli bandla liphakathi kokudonselana amandla ngemva kokuba umkhokheli walo umnumzana Mqondisi Moyo etheswe amacala ambala okuthiwa abangile ukuthi axotshwe. Kodwa yena uthi nguye olokhe ekhokhela. Umhlangano wangomgqibelo ophiwe igama lokuthi umkhombandlela rally ubu ngokwazisa ngokwenzakala kuleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chilumbo ukuze sizwe ngokubizwa kwakhe ngamapholisa.
Emapholiseni ngihambile baba Chris Gande, ngihambile ngayithola ipanel yonke ibikhona e-ofisini ye-Law and Order Metropolitan ekhokhelwa ngubaba uMapena. Ya, indaba akade belayo kakhulu yindaba ye-Google ukuthi why mina ngakhuluma ukuthi uMnangagwa kufuze ukuthi eqhunywa ikhanda, why thina sesithi uMnangagwa nguye wabulala abantu. Then I had to put the records straight ukuthi uMnangagwa between 1982 to 1987 was ngesikhathi kusenzakalo umbhuqazwe, he was the Minister of State Security. Minister of State Security is responsible in detecting and possible threat. I-threat ayitholayo eMathebeleland ngeyokuthi iMathebeleland yayisupportana lobaba uNkomo. IMathebeleland yayile army eyayistrong eyayilidwa yi-Zebra Forces. Kunjalo thina we expected ukuthi alubana babefuna ukulwa nama-dissident lamasotsha, kanti omama babalezisu ababebekhipha izisu lama-bayonets babeyenzeni? I-dissident limithwa ngokuginywa yini? Kumbe umuntu umitha ngendlela esiyaziyo sonke ukuthi umitha njani umuntu. So le ndaba ye-referendum ukuthi why selikhuluma ngendaba ye-referendum lizayenza njani? Kanti i-referendum is a peaceful process. Siyabuya kini sizocela imvumo yokuyoyenza ama-referendums iMathebeleland as a whole. Kodwa ringasincitsha imvumo liyabe lifuna uku-incite i-violence. Asisoze sikhulume ngokuthi i-referendum sizayiqhuba njani sishera lina, ngoba lina you are a partisan entity, alisalandeli umthetho we-constitution. But thina at international level we are allowed ukuthi siqhube i-awareness ye-referendum. I-referendum yikho lapho kufunda abalaleli bekuzwisise, yikho lapho kuzanikwa ithuba abantu beMathebeleland ne-Midlands ukuthi bekhethe ukuthi basafuna yini uba eZimbabwe kumbe abasafuni. Kuyabe kuvothwa u-yes or no. AbeMathebeleland bebevothela u-yes sifuna ukuphuma. Ongafuniyo oyabe efuna ukuthi elokhu eyalele kuhulumende wama-Shonaland uyavothela ukuthi no. So i-awareness yona leyo should be peaceful and the police must comply because it's lawful.
Manje amapholisa atheni athe aseqedelane lawe na kumbe belokhu beza kudinga ukuthi bakhulume lawe njalo kumbe sokuphelile?
Chris Gande, into ekhona ngeyokuthi bona akade bekudinga bakutholile. Sibagcele sathi thina in Zimbabwe as long thina abantu bemthwakazi sesephakathi kweZimbabwe, there should be an inclusive application of law whereby all political parties must face the same constitution. I-ZANU PF ingayenziwa umathanda libakhangele lina lingama-law enforcement agents. It means they have the insight ukuthi lathi siphindisele, ngoba nangali sithi ubaba uMnangagwa ayisuye yedwa owayenza i-Gugragund. Ikanti-ke thina siyakwazi into ayikhuluma eluphani, kwavuka kusifa abantu abangu-55 ngo-1983. We have got those videos and audios in our archives and across all the spectrum of all political and civil society organizations in Matebeleland. UMnangagwa ngayesima laphana ethi ufuna ukuphuma abantu bemthwakazi amakhanda, ndiyamyekela even samondi. Kulezinto eziso social ezinjengokuthi uchairman wembuyane handa district koBulawayo bathi amapholisa wecouncil be-enforce ilaw ku-5 Avenue beqotsha amavenda ayengekho emthethweni, wama wa-incite violence, wathi akula muntu oxotshwayo sesisukulu sokulwimpi alizange abazange bamsamona. So I emphasized to them ukuthi there should be any selective application of law.
Umnumzana Chilumbo Mudenda ngomunye wabagcinisihlalo becele le Mthwakazi Republic Party. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande oweStudio 7 ekoBulawayo. Ikansili yakoBulawayo ithi amadamu ayo alokhe ngakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selilesikhathi lisina, okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki bewathola okwamalanga amabili kuphela. Udubo loluluza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane obangelwa ingcekeza owekholera, wona osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu. Sixoxelo kansila kaward 25 enketha kobulawayo umnumzana Alec Ndlovu.
Kwakufanele ukuthi kwakhiwe amadamu ayezahambelana lokukhula kwe-population. Lokho ku-affecta ubulawayo ingeneral kodwa-ke inketha iwadi engiyimelayo layo isaspedi ngokuswelakala kwamanzi. So sikhuluma nje amanzi kawekho kuma-tap, ama-supply dams ethu kasenele ukuthi-ke sithole amanzi ilanga ngelanga ngalinye ngalinye. Uhlupho luyaqhubeka luyaphambili. Kuthi-ke nxa sesibala ukuthi amanzi avalwa i-5 days bese sikhuthaza-ke ukuthi nxa ebuyile amanzi ababambe ngokuwananzelela langokuwalondoloza nangokuthi angachaphazeki, njalo bananzelele ukuthi impompi zabo ziyavala ntambama nxa besiyalala. Njalo siyakhuthaza lokuthi lapha nje besebenzisa amanzi benzele okokuthiwa i-water recycling. Alothi naphansi kwempompi nje kwanaphana bafake inditi nxa begeza izandla amanzi lana nxa engena laphana sebezathi ilanga lisiyatshona bayethelela ngawo. Sikhuthaza-ke i-recycling. So ngamanye amazwi amanzi sibalawo 2 days kuphela abe sevalwa i-next 5 days njalo sikhangelele ukuthi kuzaqhubeka kusiba ngcono njengoba phakathi kwe-rainfall season.
Wona amadamu enu kakagcwali yini, kakangena amanzi?
Isimanga esikhona lo nyaka Msakazi, hayi asisedayela. Izulu line kanye nje khona phana ngo-December laba lizivela thayayo sibili elana kakhulu, kodwa-ke hayi akuzange kuvela ama-inflows ayangathi ama-dams akethu ngakithi ngapha alokho ephansi kakhulu. Ngaza-ke nginike sibili ama-statistics lokho esithi ngama-percentages ngoba leso isigaba sakumandilela lama-experts akhangela ezamanzi. Kodwa engakutsho ukuthi ngemva kwezulu lokuqala elana kakhulu kusiza khathesi kujanuwari ka-2024 hayi osokwandile nje imkhizo kayigelezisa imfula. Ngamanye amazwi ngithi mna emadamu ethu akukangeni amanzi ayangayo.
Umnumzana Alec Ndlovu ngukhansila kaward 25 kobulawayo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owestudio 7 ekhona ngale kobulawayo. Okamanje ke sizwe esemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa abophe izikliwe ezinhlanu ebezithwalise nzima izakhamizi zeBeitbridge okwenyanga ezinhlanu ezedluleyo. Kuthi iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umansipala wedolobho leGwanda usefake umthetho wokuthi abamasonto abathandaza egangeni bame ukwenza lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Umende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-United States Agency for International Development, USAID, namhlanje lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, $11.27 million, phansi konhlelo lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Food Program. Usizo lolu ngolokuphathisa labo abahlaselwe ludubo lwendlala eZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Usizo lolu lubikwa luzaqondiswa ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 230,000 abasendaweni ezigoqela iMwenezi, Mangwe, Buyera nezinye. Lolu sizo luzakwabelwa abantu kusukelwa ngoZibandlela nonyaka ukusiya kumbimbitho. Ekhuluma embuthanweni wokunikeza ukudla lokhu, umholi we-USAID kuleli, unkosazana Jainin Davis, wazise ukuba ukudla lokhu kuzaphathisa ukwehlisa uduwo lwendlala eZimbabwe.
Very happy to be with you to announce 11.2.
Ngiyathaba ukutsho ukuba siza kupha usizo olufika 11.27 million US dollars ku World Food Program olusuka kuncedo lwabantu baseMelika.
Lokhu kugcizelelwe ngumholi we WFP eZimbabwe unkosikazi Francesca Elderman othi ihlanganiso yakhe iza kwenza ukuba wonke umuntu kuleli athole ukudla.
Areas within the district selection and a ranking of the wards within the wards the community.
Ukhetha esikwenza abantu sisebenza lozulu wonke ukhetha abantu esibancedisayo lokhu sikwenza singakhethi cele.
Ukugwalo olwethulwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC abantu abafika isilinganiso samachumi edlula amabili lengxenye ekhulwini 26% emaphandleni bazabhekana noduwo lokuswela ukudla phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilwisane lendlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani ngaphakathi kwe-Studio 7 abaphakathi abangakhethi hlangothi siyabonga indaba ethi sinika zona. Siyabonga kakhulu badala bethu sengani ngingahlala lingapheli umoya emsebenzweni emuhle eliwenzayo. Bantu bakithi benginesicelo kuZulu waseZimbabwe benginesicelo ukuthi why singaziboni ukuhlupheka kwethu sikuthathe sikusebenzise ngenye indlela. Mina ngicabanga ukuthi abantu bakithi lonke abahlukunyezwayo ngoba ukuthi silwane esina naso eZimbabwe yiZANU-PF. Why abantu lingadilize amaphathi wonke la khona amaningi ningi kube le party eyodwa? Ngeke ngize ngitsho ukuthi yiphi party kodwa kube le party eyodwa esizolwa sisizoyisebenzisa ukulwa leZANU-PF. Ngoba uma ngithi ngiyathatha ukubheka ukufaka amaphathi amaningi yikho kwenza ukuthi singayinqobi iZANU-PF. Ngiyabonga, ngicela imeseji yami izwe nguye wonke umuntu waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Kulenjani emahlaba ezulu kusithi 7 labasa ngizibistudio 7 sibongeke lapho ukuthi hayi latawethu amazulu lezinsuku hayi siyawezwa yaphuma sasicomplaina siyabonga. Yeah, lami ngihlale nje endabeni encane kaimfitshane lapha indaba yegugura wundi le hayi thina abanye kasikuzwisisi siyamelwa ngubani ma kuthiwa amba abasakazi ama-reporters bengabi khona siyamelwa ngubani. Ngiphinde ngimangale labantu abanjengabobaba uMax Nkandla bengimlandela kakhulu ngimhlonipha kodwa hayi kulezi nsuku uyatshintsha njenganayo sisapota yena umbuso khona lo maye sesithi hayi izinto nakulungile ziphathe uhlelo lololo kungelama reporters kungelani ukuthi bona kabakubona ukuthi kakuqondanga kona lokho. Thina abanye siphandle lapha kwelizwe mbani ozasimela endabeni ezinjani? Sachaywa singabantwana besikolo igugurawundi sifuna ukubakwazi ukuthi sasoneni impi izinto ezidinga impendulo zonke lezo. Ngiyabonga.
Salubonana ma-studio sengene ukuthi senze hayi isibungu lati izindaba ezimnandi bantu abadala hayi kodwa mina ngedwa mina hayi lobani hayi Zimbabwe mina vele ngazalwa ngaqhela ibolile lamanje vele ibolile angikhoruthi into engaphinde ibe right yani ngelizwe elizinikelayo sidoda kula mntu akwaziyo i-Africa yonke.
Yes, sanibonani, sanibonani, sanibonani kwi-studio 7 khulumayo ngumazibuko. Siyabezwa abantu bayakhala bethi ye usengeze shabango lisen lakhe kahle kahle bona mabe khumbula mabe cabanga babona ishamisa ekhona umehlo azowenza mabe cabanga nje yethu bengaboni ukuthi iZANU-PFP leya iZANU-PFP wawabona kuphi iqembu wena elihamba ngomkhokheli yedwa ofake izinqumo zakhe yena. Abantu into engababovuka kahle kahle siyanitshela nje abantu bakithi ukuthi mane into nizesishoneni angishwisisi uzolufusa ushamisa. Ngiyabonga
iShowe 7 ngiyabonga babethi nje ama-KFC bilangira la matisha la ngi la ntweza manje sebaqothela abantu balesikolo sobakuningi chaba ngokuzaphela lokho akwenzayo uphapho wonke lokho akwenzayo labo Joseph Chumalaba lokho bekuma manga abantu bezibophishupela kuyaphela lokho kuyaphela lokho ungaphela kuyashola siyabonga uMasinga lapho kubulawa ephumile emadokini
studio 7 studio 7 ichona njani uyazi ezinye izinto ngiya ngizivuze mina ngedwa nje futhi kanti laba bantu abathi izibophe iright ngabantu abanjani ngamandebele anjani nalawo bahlala kuyiphi izimbabwe bathi izimbabwe iright isiphuphela kangaka akuna msebenzi imigwaqo ifile izikulupizi bakhuphe kuyadura uzikhoga ngani yinto ozobhatala ngayo uyobhatala ngani ungena msebenzi awusebenzi manje ukuthi sesihleli manje asisebenzi kodwa uyakhuphula izikulupizi yonke into yabo iyakhuphuka bazositshela ukuthi lizwe liright ayusiles nento yabo abayenzayo yazi siphila nzima njengamathelendi basizondila ngazo ukuthi basizondelayo kodwa kuyophela yabo sengizoshaba ngilaba babhizi bayamosha bayamosha ayikhona manaye
amavuko studio 7 basakazi lanihlabezulu balaleli lonke kanjani hayi siyaphila nathi eyi imikhuhlane le yamafulula asiphetheyo ya nansi ikhampani lethu nifuna udrayiva kumbe bathi funa udrayiva bathi funa ubani okhuluma isilungu lesishona kodwa ebe ekobulawayo ebe ihlala kwabulawayo lowo muntu okwayibonaphi into efana leyo kodwa yena kuthi umuntu uzothina ethi ihlala emzini weshona ethi ahlala emzini weshona afike ethi lapha ngizofuna umuntu okhuluma isindebele kuphela wakwakubonaphi lo sekuye kudeleleka okukhulu kakhulu and abanye abantu abasidelelisa ngamashona odadewethu sekorini bodadewethu ukuthi mhlawumbe ngiyalithuko mhlawumbe kanjani ngiyazi futhi ukuthi umendo awuthunyelwa kundwani umuntu umendo uyazikhethela umuntu akuthunyelwa lutho ukuthi uhambe ubheka ngaphana ukuthi kunjani okwenzakalani kodwa cha kufuneka nje ukuthi ngabe phela ayibheka lento bodadewethu nikile nje ukuthi sibakuhlazwe ngamashona ngoba yini futhi elithi uma sikhuluma ngamashona yo livuka umbhejazane nje bona ukuthi umuntu manje angakuluphila mpela
studio 7 livuka nje okhulumayo ngokungani into zesiyenza ukukhuluma kahle ngoba akazi ngikodwa ukugeza ukuna livuka nokuthi mangiyokhuluma ngehistory yalo bhinto ebabuya nehanda bayayazi bese ukuthi le nto abayenzayo barong basukebethu nakha selokhu nalasi kodwa kinde kento barayi banangathi bafuna ukubonisa lezi iziphukuphuku zarayithi lezi sezifana namalakhi nkomo ujoseph olabo gawule bambonangathi bafuna ukubabonisa ukuthi iziphukuphuku ezingazi into eziyifunayo kholisa ukuyokudla kuphela into ezingaziyo nokuthi kuyade zegawu ziyabe zihliwa khona ngalezi ezizane p f ngiyabonga
studio 7 besicela abantu bezane p f belisiyekelela ubaba umdenda sicela lisiyekelela ubaba umdenda ngoba umdenda ukwenza into eliqinise wenza into efuna ukukhulusizwa samandebele seliqala ukufuna ukumdisturba limenzela iy'nto zenu ngoba nala bantu bezane p f ligcwele ngenkohlakalo sicela liyekela ubaba umdenda ayenze umsebenzi wakhe siyamsapoti ubaba umdenda singemva wakhe asifuni vele limbophi lingaqali ngalingi limbophi
lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 4650318. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu e-Africa Cup of Nations iqhubekela phambili namhlanje e-Côte d'Ivoire, abaningi bekhangelele umdlalo ophakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria kanye lowe-Egypt le-Ghana. Omunye njalo umdlalo ozadlalwa namuhla uphakathi kwe-Equatorial Guinea le-Guinea-Bissau. Sixoxa loThandazani Zimbwa, ingcwethi yezenguqu njalo eyintatheli zindaba.
Umncintiswano we-African Nations Cup walonyaka uthembisa izimanga ngemva kwemidlalo yekhasi lokuqala yona eqale ngomgqibelo odluleyo. Amaqembu athize akhangelelwe ukuba zintshantshi kumncintiswano walonyaka aboniswe gadalala kugoqela iGhana yona enqotshwe 2-1 yiCape Verde. Kwaze ukuthi iTunisia layo yamangalisa abaningi lapho enqotshwe khona liqembu leNamibia 1-0. Kusenjalo kuleminye njalo imidlalo okuginyiswe khona ebezithenjiwe njengomdlalo we-Egypt le-Mozambique ophele unguthikilobhanqa 2-2. I-Mozambique iphose yanqoba kulo umdlalo lapho ekhokhele khona 2-1 kwaze kwafika duze lasemaphethelweni kodwa iqembu lakwabofaro lenelisa ukuthola umkomelo owodwa behlohlelwa umbekwa nguMohamed Salah.
Namhlanje kule midlalo esiyikhangeleleyo emithathu uyibona njani le midlalo?
Akubizwa ozwayo ngoba kulemidlalo ekhangelelwe ukujabulisa abaningi ikakhulu lapho okuzadibana khona i-Ivory Coast le-Nigeria kube sokusithi i-Egypt le-Ghana. omunye njalo umdlalo ozabe ukhona yiPretoria Guinea idibana leGuinea-Bissau. Qembu okumele abophe isiqine akoqela iNigeria, yona eyathwaliswa katalala yiPretoria Guinea zaqeda kunguchikilobhanga 1-1. Kuzokuthi iCameroon layo kumele ibone ukuthi iyabopha ziqine njengoba umdlalo wayo wagcina unguchikilobhanga 1-1 leGuinea.
Abaningi ebebekhangelele iqembu leSouth Africa iBafana Bafana njengoba liseduze leZimbabwe laphana, ubone njani lo mdlalo?
Lanxa njalo bengakhangelelwanga ukuyakhatshana, iqembu leMzansi eliBafana Bafana lidanise uZulu omningi ngokunqotshwa kumdlalo wabo wakuqala 2-0 yiMali. Ngalelo ke kukhanya kuzaba ngumqanso ukuba iphumelele iyefika kusigaba esilandelayo, ngoba sekumele inqobe kuTunisia lakuNamibia.
UThandazani Zimbwa ingcwethi emdlalweni wenguqu njalo eyintatheli izindaba ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. KwezeMelika unqoba kukhetho lwakuqala lwama-primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans okwenziwe ngowayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump kuchiye abanye akade besithi uTrump kasoze anqobe umongameli Joe Biden sebesesabela ukuthi ulakho ukunqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungulezo ombusazwe umnumzana Tim Moringai.
I-politics ze-America lama-elections decidwa ngama-independent suburban women, the college-educated women, labanye nje abangantu ababesefensini. Okwathesi sibona ama-polls ekhuluma esithi yena uzanqoba ngo-November ngoba uphambili in all categories. But tina esikwaziyo ukuthi ama-polls ayakhuluma enye into and then ngelanga lokuvota is a different thing. So indaba zakhe lezi ezikhona kuma-court ngathi zizaba le effect abantu sebekhangela kuma-elections esiqalisa ngabo September khonapho. Okwakathesi hayi ikukhuluma nje ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi they don't tune in physically and emotionally and mentally kuma election statistics until sokuchaya ko September. Into eziqakathekileyo is peace, economy, le general vision for the country.
Kodwa nxa sikhangele inhlelo zika mnumzana Joe Biden zila khona ukubangela ukuthi anqobe kukhetho nxa ukhangele indlela kade isebenza ngayo.
Sizwe ukuthi inflation akusela, interest rate ingantwa isiyehlile from 8% lapho angena khona to now 6.3. So into eqakathekileyo unemployment is below 5% or 3%, but ama numbers ona lawo aqakathekile. I gas or petrol or diesel says pounds weigh $4 ezazigiyo yena uBiden engena. So kathesa ungahamba kuma filling station ipetrol is $2 $0.80 average, which is a good thing. Ngoba lakho kuyanceda i-economy istimulate. So khonapha izinto eziyenzwa ngumongameli uBiden have kind of shown effectiveness and ngantwa kuyasebenza. But ungantwa i-messaging ye-team yakhe ayiphumi kuhle ngoba abantu baka-Trump le-Republican Party sebe ngantwa bakhomba ukuthi uBiden seluphele yena akasakwanisi ukuba in a position which demands so much attention. But siyakwazi ukuthi hayi umnumzana Biden is less talk more action. Sibona umnumzana Biden ekhuluma ngendaba zekuthi asisafuni umuntu onjengo-Hitler okhuluma njengo-Trump. So khonokho angikwazi ukuthi imessage yona le izabamba yini ngoba uTrump ude ngangena hamba ebopha bonke ababe mphikisa and then enze intando yakhe in the Constitution of the America.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha eMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kangcube.